Iri ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 10 kunhlolanja 2022 ngontungami linkomo. Endabeni zethu lamhlanje uhulumende uthi usemise umsebenzi ababalisi abaphakathi kokukhalala umsebenzi okwenyanga ezintathu bengaholi
ngoba izinto ezifunakalayo ziningi njalo le mali ayikho ngokunye okuzabangela ukuthi abantwana bahambe bengelanto ezigwanileyo ngoba kithi ama-day schoolers besingakwazi ukuthi umntwana uyafunda ngaphi ngoba indawo idingwa ngama-results.
Abazali abalabantwana abaya ku-form 1 bathi babhekane lobunzima ekutholeni indawo. Amalunga e-Citizens Coalition for Change amahlanu amiswe enkantolo yemaswinko namuhla akhululwa ngesibambiso se-bail. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi ababalisi abakhalale umsebenzi kusukela ekuvulweni kwezikolo ngomvulo sebemiswe umsebenzi okwenyanga ezintathu kungelaholo abalitholayo. Lokhu kwaziswe ngumphathi ntambo obona ngezemfundo yeprimary lesecondary unkosikazi Evelini Ndlovu kumbiko awethule namuhla. Uthe njalo ababalisi laba akumelanga baphazamise uphenyo oluza kwenziwa nguhulumende phezu kwalolu daba. Ababalisi abanengi kabayi emsebenzini ngoba besithi kumele bengezelelwe iholo. Lanxa abanye bamukele ukukhwezelwa kwabo iholo leli ngesilinganiso samachumi amabili ekhulwini, abanye balokhe bengayi emsebenzini besithi incane kakhulu limali. Kusenjalo abazali abalabantwana abaya ku-form 1 bakhala ngobunzima abahlangana labo ekudingeni indawo. Kubika uBathabile Masuku.
Ugatsha lwezemfundo luthi uhlelo lokupha abafundi indawo zika-form 1 luqhubeka kakuhle njalo izifundo kumele ziqale ngomvulo ozayo mhla ka-14 Nhlolanja. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro uthi amalungiselelo abazavula ezikolo ngomvulo ahamba kuhle.
The enrollment for Form 1 is going on well, and we expect them to start school next week on Monday. Day scholars are being enrolled as well as board exams.
Ukulungiselela kokuvulwa kwezikolo abaqala uForm 1 kuqhubeka kuhle. Sikhangelele ukuba bayaqala ngomvulo bonke abafunda behamba nsuku zonke kanye labahlala khona.
Unkosikazi Sithandazile Mabhena olomntwana oyaqala uForm 1 uthi isikhathi sibe silutshwane ukuthi balungiselele.
Ngoba izinto ezifunakalayo ziningi njalo le mali ayikho. Ngokunye okuzabangela ukuthi abantwana bahambe bengelanto ezigwanileyo ngoba kithi ama-day schoolers besingakwazi ukuthi umntwana uyafunda ngaphi ngoba indawo idingwa ngama-results.
Unkosikazi Thandeka Nsingo, omunye wabazali, uthi isimanga yokuthi bayajujumezelwa ukudinga indawo khona kungela babalisi ezikolo.
Kusizisa ubuhlungu ukuthi uhulumende kalane mbezi ischool fees uyasifuna ukuthi ubambise indawo kodwa ababalisi abekho esikolo. Kathesi nxa sikhangele asikwazi ukuthi bazafunda kumbe we are just donating imali ezikolo la kuhulumende.
Umnumzana Ikhawu Ncube umgcini sikhwama wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union iZineo uthi iholo elikhulunywayo elibikwa lingezelele liyinhlekisa.
I-20% imali elutshwana kakhulu kukhangelwe umholo wona lo uteacher awuholayo kathesi. 20% vele kuyafana lokuthi i-government ayenzanga lutho. ngenxa yalokho kunzima ukuthi abantu bangakhuthazwa ukuthi babuyele emsebenzini kholo ukuthi kuthiwa abantu bazathenga izimoto. Imali yakhona yena level esiyiholayo ayisoze yenelise ukuthi umuntu ayiraise enough ukuthi athenge imoto. Akwesinye isikhathi ngapha i-government iye ebambe imali ukuthi abantu bathole imali zokusebenzisa, ibe sisithi inike i-facility zokuthi basebenzise bazi-improve. Akula kuzi-improve umuntu azakwenza ngemota angasoze ayithenge ngoba i-government ibambile imali abantu bengenelisi ukuthi bathenge imali. As long as abantu behola amabhondi besiyathenga ama-US dollar ngawo, kwenza ukuthi vele kube nzima ukuthi benelisi ukuthi benze izinto abafuna ukuzenza.
Umnumzana Themba Kuyemoyo, isikhulumeli se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uthi ababalisi lokhe bezihlalele emakhaya abo.
Kuyasethusa ukuthi uhulumende alethe, njengoba sesibonile umbiko wakhe, sisaxoxisana lamalunga ethu ukuthi sizwe ukuthi bathini bona ngayo njengoba kuyibe sibameleyo. Kodwa-ke okukhona okumqoka, ababalisi kabenelisi ukuya emsebenzini ukufundisa belambile, kabenelisi ukuhamba begqoke impahla ezidabukileyo. Ngokunjalo ababalisi lokhu belapha abahlala khona bazaze baye ezikolweni nxa uhulumende sebanikeze imali ethengayo.
Abenhlanganiso emele abaphathi bezikolo eZimbabwe National Union of School Heads bakhiphe umbiko besala ukwamukela imali eyengezwe ngumphathi wogatsha lwezemali uSkhwica Mfundo Mthuli Ncube. Inhlanganiso le isikhuthaze umqhatshi wabo ukuba atshengise ukuzimisela ngokukhangela izikhalazo abalazo. Kumbiko lo, abaphathi bezikolo bakubeke sobala ukuba akula nguquko ekhona mayelana lokubuyela emsebenzini ngaphandle kokuba iholo labo libuyiselwe lapho elalikhona ngomnyaka ka-2018 lamadola amakhulu amahlanu lamashumi amane emali yeMelika, i-$540 US dollars. Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo obona ngezisebenzi zikahulumende uSkhwica Mfundo Paul Mavima yehlule ngoba echaze ukuba usemhlanganweni ngenelisi ukuphendula imibuzo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change amahlanu amiswe emthethwandaba kamantshi emasingo namuhla esetheswa icala lokutshaya omunye wawo. Unkosikazi Thokozile Muchuchuti ongomunye wabazamela leli bandla ku-Ward 4 kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngenyanga ezayo. Abahlanu laba bakhululwe ngemali yesibambiso i-bail, kubika umlondolozi Ndlovu.
Abahlanu laba u-Esnat Zishiri, eMachirika, Karika Impandawana, Ropa Fadzotabe, Lometsu Giyani bamangalelwe emapholiseni unkosikazi Mchuchuti bahle babotshwa izolo. Unkosikazi Mchuchuti uthi phezu kokutshaywa watshontshelwa imali efika amadola afika phose amahlanu emelika, 449 US dollars. Umantshi Grace Tupiri weMasingo wethule isinqumo sokuthi amalunga awe-CC lawa avunyelwe ukuhlawula isibambiso se-bail njalo baphenduke mhlaka-3 Mbimbitho edale. Igqwetha labo umnumzana Owen Mafa owenkampani yakomutendi Shumba and Associates uthi abahlanu laba bethethwa amacala amabili okwephula umthetho we-Criminal Law Codification Reform Act isigaba 89 lesigaba 113.
Zveshuwa ndini gweta ranga richimirira nhengo dze-CCC, Citizens Coalition for Change ze-Ward 4 kumasingo urban.
Liqiniso ukuba yimi engimela abantu laba bebandla le-CCC ku-Ward 4 edolobheni leMasingo bakhangelane lokwephula umthetho wokutshaya umuntu lokutshaya umuntu obamangaleleyo, laye ulilunga lebandla leli.
Uqhubeke esithi abahlanu laba baphiwe imvumo yokuthoniswa besuka ngekhaya. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC eMasingo unkosikazi Lima Hachi wethese ibandla le-ZANU-PF icala lokuphendulela udaba lolu isebenzisa umthetho ukuhlukumeza amalunga ebandla lakhe. Imizamo yokukhulumisana labecele le-ZANU-PF yehlule ngoba ucingo lomphathi ntambo webandla leli eMasingo umnumzana Robson Mavenyengwa belusala ukungena lembiko ethunyelwe kumakhala ekhukhwini enkundleni e-WhatsApp ibingaphendulwa. Kodwa umnumzana Mavengwa uhlala etshela intatheli izindaba ukuba ibandla lakhe liqhakathekisa umthetho welizwe ngalilani lokwenzakala kumabandla aphikisayo. Abebandla le-CCC bethesa ibandla le-ZANU-PF icala lokubangela udlakela lokusebenzisa amapholisa ukubabopha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ugatsha lwezempila kahle luthi akekho obhubhileyo nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa luthi kutholakale abedlula 140 belo mkhuhlane lo. Asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane eyakuqala, sebesedlula izigidi ezine 4.3 million. Asebehlatshwe esibili baphezu kwezigidi ezintathu 3.3 million. Asebehlatshwe esithathu bona bedlula inkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa 74,602. Uhulumende usevumele ikhansili yakobulawayo ukuthi yethule uluhlu lwendleko zayo ibhajethi yalonyaka eyamadola eZimbabwe edlula kancane amabhiliyoni angamashumi amabili 23.8 billion. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zikhala ezimathonsi ngebhajethi yakobulawayo zisithi sezizaphila nzima okudlulisileyo ngoba zingasoze zenelise indleko yokubhadalela imithelo yemisebenzi kamanisipala egoqela eyamanzi. Isakhamuzi sakobulawayo inkosikazi Khora Ndebele uthi ukukhuphuka kwemithelo kakhansili kuzabaphilisa nzima.
Ukubonile sibili ukuthi ibhajethi kasithi kansili wakobulawayo been approved uhulumende ukubana i-increase ye-150% eza affecta izakhamizi nabahlali, okutsho ukubana ama-rates will be increased ye-150%. Lokhu kuyabonisa ukubana uhulumende kasinakekeli thina njengezakhamizi zakobulawayo labahlali kasibakasodolobha, ngoba impilo iqhubeka isiba nzima, izinto zonke ziyakhwela kodwa imiholo yabantu ayingezeki.
Ilunga lezakhamizi eyebulawayo Residents Association umnumzana Benny Moyo uthi bona babevele bengayamukelanga ingakayi lakuhulumende libudget.
Ayisibonile ibudget le approval yakhona ephumileyo, kodwa sikwazi thina njengezakhamuzi izilethwe yithi sasingayamukelanga. Sasilezinto eziningi ezingasuthisekiyo. Lokhu kuhle ngoba indlela ekukhweswe ngayo, kanti-ke nomumo umnotho welizwe kawumuhle.
Isikhulumi sekhansili yakobulawayo inkosikazi Nesisa Mpofu uthi bakhuphule inhlawulo yemithelo eminingi ngenxa yokuqansa kwembadalo yezinto ezithile okwengeze indleko zekhansili.
Uma sikhangela ibhajethi ka-2022 siyananzelela ukuthi idolobho lakobulawayo la afekthwa ngezizathu ezithile ukuthi izinto zikhuphuke. Okwakuqala siyakhangela ukuthi ngalesi sikhathi esiphila ngaso kule COVID-19, singathi i-COVID-19 pandemic also had a negative impact ekusebenzeni kwekhansili, ikakhulu nezimali zethu zayehla. Zase sikhangela futhi i-exchange rate, lapho esabona khona ukuthi idola yethu uma silinganisa lamanye ama-currencies yayehla. Njalo senanzele ukuthi nxa sikhangela i-exchange rate, ama-suppliers kumbe laba esithenga khona impahla abaningi bayaprize ama-products abo nge-rate esetshenziswayo kumkambo omnyama kumbe i-black market rate.
Imithelo iyaqansa ngamakhulu amane lengxenye ekhulwini 150%, kuthi indawo zikakhansili ezisetshenziswa nguZulu zona zizaqansa ngamakhulu amabili lengxenye ekhulwini 250%. Inhlabathi ethengiswa yikhansili iyakhuphuka ngamakhulu ayisithupha ekhulwini 600%, osekuchiya uZulu ekhathazekile ethi ukuqansa kwemithelo yekhansili kuzabaphilisa nzima ngoba awusahambelani lenzo. Zuzo, ngimele iStudio 7 yakobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi ihlanganele iziphathamandla zezigodlo zakwamanye amazwe eziseHarare namuhla izichasisela ngamalungiselelo okhetho oluzayo olwama-by elections. Kasenelisanga ukuthola ulwazi lokuhlafunwe kulomhlangano ngesikhathi sisiya emoyeni. Likomishini ithi njalo namuhla iqinise inhlelo zokufundisa abantwana besikolo ngalolu hlelo ngendlela yokubakhuthaza ukuthi bavote. Kusenjalo unkosazana Visitor Ndebele omunye ozancintisa kukhetho lwamakhansila enjube kobulawayo kuward 12. Engowebandla leMDC Alliance usichazisela ngamalungiselelo akhe.
Ngiyabonga mama, mina nguVisitor Ndebele, ngihlala kuward 12 lapho engikontesta khona as ukhansila. Ngiyakeze ngitho angaqalisi kodwa kungena kuground. Kodwa okukhona vele nxa ngithingakhangela phakathi na kwezakhamizi, ngokuthi mina vele ngisebenza phakathi kwezakhamizi, ngiphakathi nako ikakhulu egrupini yabomama. Lapho engikhona ngibambe isayidi lokuba ngusekretari kukhitshi labomama. Omama bonke bayangithembisa ukubana balami kulolu khetho, ingazo oluningi ngoba angikaqalisi ukungena, ngisazama ukulungiselela. Siyazi ukubona ma usiya kukhetho uhlangana lokuningi, siyazi luyalungiselelwa kakhulu ukubana uyenze lokhu lalokhuya. Okwakhathesi bengakaqalisi, kodwa umphakathi walapho engikhona bayangamukela ngingakangeni lakibo. Abanye bayangilanda bangitshela ukubana silawe, ngingazi ukubana baleqiniso okungakanani khona lapho.
Kahle kahle kuyini okhangelele ukuthi kungabe kuhlupha njalo kufuna ukulungiswa, njalo kuzaba lula yini?
Ikakhulu mina belesifiso sokuncedisana labantu abasebekhulile ukuthi bancediswe kakhulu, ngoba kulezi nsuku sikukhangele ubona kulobuzima obungakanani ebantwini abadala. Kunzima kithi abatsha, kodwa ebantwini abadala kuba nzima kakhulu, ngoba baningi abantu abakhulileyo kuleyana indawo abadinga ukuncediswa kakhulu ekuphileni okungokwabo. Angeke ngitsho ukubana kulula, ngoba siyazi le nto ukubana libhora. Kumele nxa ungumuntu uphakathina komjaho ofana lalo ube ufake izipesi ezimbili, you win or you lose. Yikho kukhona engilakho okwamanje ukubana yikho kumele ukuthi ngibhekane lapho. Kodwa yebo, sengingazitshela ukubana ngizawina, ucina ungasawinanga, kodwa ngithiye izipesi ezimbili ekusebenzeni kwami phansi. Kodwa ngokuthembisa kwabantu ngingazinika isibindi ukubana izanqoba. Okunye sikhangela nalezi ndawo zakhona phana eziningi. Kulezi ndawo laphana nxa ngiyabe uNkulunkulu engiphile, kulezi ndawo ezidingakala ama-toilet, ezinathelwa amatshwala, zidingakala ama-toilet, ngoba siyakhangela ama-vendors, especially indawo zemagrosa baya behleli phandle, kuthanjiselwa phandle. So kuthanjiselwa lokhwana siyakubona ukusuka kugcina sokusiba ngama-bacteria ekudleni esikudlayo thina. Sibe kubana sicele yona i-government ngokwayo ukubana isincedise ezindaweni ezinjalo kuzuzakala ama-toilet, ukuze singatholanile lama-bacteria asuka ezindaweni ezifana lezi lama-bacteria lapho kunathela khona abantu, ufica bephonga uchema ubesithambisela yonke indawo. Yikho engakuphendula ngayo, engakhuluma mama ekugcineni, yikho khona lokho.
Lo ngunkosazana Visitor Ndebele, omunye wabancintisa kukhetho lokudinga ozamela uward 12 enjube kobulawayo. Istudio 7 isikhulumela abanye abesifazana ababili abazancintisana lonkosikazi Ndebele, abathi unkosikazi Lilian Mlilo owebandla le-Citizens Coalition for Change kanye lonkosazana Esnat Khumalo owebandla le-Republican Party of Zimbabwe. Ku-Life Talk namhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama, sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukumelana lomkhuhlane we-COVID-19 kanye lokulungiselela ukhetho lwama-by elections. kwenzi vela kwa manye amazwe ngamafichane.
Ele pilitane liti umele ele Russia likhulumisane labanye amazwe kulungiswe konke okulihluphayo hathi ukuthi lihlasele ilizwe le-Ukraine. Lithi inhlanganiso ye-North Atlantic Treaty Organization kumbe i-NATO izimisele ukuvikela ele-Ukraine lingahlaselwa ngele-Russia. Unkosikazi Liz Truss, umabhalane omkhulu wakwele Bhrithani okhokhela uhlangothi olubona ngokudlelana namanye amazwe uthi wenze umhlangano namhlanje lomnumzana Sergey Lavrov wakwele-Russia bakhulumisana ngodaba lolu. Benze lokhu ngesikhathi ele-Russia lizilolonga kwele-Belarus lapho elisebenzisa khona imibhobho emikhulu lilungiselela ukuba lingahlasela ele-Ukraine. Lokhu kubikwa i-Associated Press. I-Reuters News Agency ibika ukuba inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele ye-World Health Organization ithi amazwe amaningi kuzwekazi le-Afrika azama ngamandla wonke ukulwisana negciwane le-COVID-19. Ukukhela i-WHO kuzwekazi le-Afrika unkosikazi Mashidiso Moeti uthi sebefunde okuningi abantu kuzwekazi le-Afrika ngomkhuhlane we-COVID-19. Ngakho-ke uthi kuyiwa phambili bazakwenza okungcono ekuvimbeni ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Uthi sekulemigaga eminingi egciwane le-COVID-19 isiyaqhamuka kuzwekazi le-Afrika.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhala ngokuthi liyehluleka ukukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhla ka-26 ngenyanga ezayo ngoba amapholisa ebopha abasekeli balo njalo ebalisa ukwenza imihlangano. Lithi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa waliswe ukuya kwenza umhlangano kobulawayo njalo abanye abasekeli balo babotshiwe endaweni esifana leGweru esetheswa icala lokwenza imbuthano yokukhankasela ukhetho engela mvumo yamapholisa. Abebandla likaChamisa bathi amalunga abo abotshelwa njalo ukugqoka imvunulo yebandla elombala olithanga. Kodwa athi abeZANU-PF kabahlutshwa ngamapholisa. Umkhokheli weZANU-PF uMongameli Emmerson Mnangagwa uza kwenza owakhe umhlangano e-Epworth ngempelasonto. Sixoxele lunga leZANU PF umnumzana Joseph Chuma endawonye loncintisa ukuba ngukhansila webandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Okwenzakalayo eZimbabwe kuyadanisa kakhulu ngoba leli bandla lizithi liyabusa leli likaMnangagwa leli ekuthiwa iZANU PF. Lithi liyabusa lilosekelo kodwa liyavimba amanye amabandla ikakhulu ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa nguNelson Chamisa ukuthi-ke lenze imihlangano lenze ama-activities alo lingene ebantwini likhankase. Liyavinjelwa liyanqabelwa kodwa-ke eleZANU PF ibandla silibona likhululekile. iZANU PF lite yabomonzora siyibona ikhululekile. Kuvinjwa kuphela ibandla likhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa le-Citizens Coalition for Change. Kodwa-ke ngezinye indlela bangabe bekwenza besithi bayamnqabela kodwa-ke yikumkhankasela khona lokho abantu bakunanzelela konke okwenzakalayo. 2023 abantu bazakhuluma ebhalothini-ke uzangena kaChamisa-ke obakwenzayo kuzama ukumvimba-ke soze kusize lona.
Babuchuma nansi indaba kuthiwa amapholisa asekela ibandla lenu leZANU PF.
Okokuqala emvuna ubana sikufake sobala yikuthi indawo lendawo zonke kulo mthetho okhona omele ulandelwe. Indaba zembusazwe lezi indaba zamaphathi kuyazakala ukubana nxa ufuna ukwenza imikhankaso nemihlangano le ethize uyayenzela kona kodwa khona udinga i-clearance emapholiseni, the local police station lapho uyabe ufuna ukwenzela khona umcimbi wakona lowo ufuna ukuwenza. Thina njengeZANU PF asikaze sikuweqe khonokho ngoba bengihlambe siyibandlela ukuthi hayi nxa sifike esigabeni sise sifike ku local police station siyobika kuba nabakithi sicela imvumo sifuna ukungena lapha silo silomkhankaso kumbe silomhlangano kumbe sile deal kumbe kwini yabe kukhona kodwa siyabika lokwana kwenzeka kona amapolisa labo bebekwazi ukuthi hayi esigabeni sabo sithize kulabantu abathize abazabe sizinto ebefuna ukwenza naleyo khona kwana kuncedisa ku security sector ukwenzela ukuthi kona noma kulento engafuna ukuvuka bavele babethi sebeqaphele kudala bekwazi ukuthi siphakathi siyasebenza siyenza into esiyenzayo phakathi khona pha.
Naso babundlovu lina liyabhudlukela kuphela yini kaliwazisa amapolisa?
Amapolisa siyawazisa ngoba umthetho uthi kumele siwazise amapolisa kodwa kabalalungelo ke ukuthi bayale ukuthi umhlangano yenziwe wabe ukwaziswa ukuthi kulo mhlangano othile kumele wenzakale. Kasiyenzi umhlangano singabazisanga siyabazisa ukuthi kuzaba lo mhlangano nje kathese amapolisa akwazi ukuthi isikhathi sokukhampenela ama-by-election nxa bebona abantu beboda befaka ama-posters ebengena dododo becela-ke usekelo ebantwini akudingakali ukuthi kuzoku-aplayelwe lokho kutshelwa amapolisa into evelisazakala yenzakalayo kodwa-ke nxa sizaba lo mhlangano ozaba ku-public place amapolisa siyawazisa esikhathini esiningi ajayele ukuthi ayale nxa-ke umhlangano lo wenziwa yithi bandla le Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa la amanye amabandla iZANU-PF labazawa weZANU-PF bavunyelwa sibabona nje besenza abakufisa ukwenza loba yisiphi isikhathi kodwa thina-ke sabe sifakile application ke amapholisa angasivumeli ukuthi senze lowo mhlangano so yikho siyabona ukuthi hayi kule selective application of justice elizweni lele leZimbabwe kodwa-ke hhayi kuthiwa selidumele emansumpeni mbe kuthiwa ingungu ngakhala kakhulu ke iyabe isiza dabuka sibona ngani ngo-2023 zadabuka ingungu le sikhala kakhulu
ye naso babuchuma kuthiwa ngo-2023 kalidobhi lutho la kuma-by-elections la abuyayo ngenyanga ezayo bayakhuluma ubaba uNdlovu bathi kalisoze lithole lutho
esikhalangeni bathi kona topela tobona ngapha kithi esidebeleni bathi kona hayi hamba juba bazokuchutha phambili okusalayo u-26 March seseduze uyafika njalo okusalayo u-2023 laye seseduze futhi uyafika sizabafundisa-ke amajaha lawa ukuthi heyi iZANU-PF yiphathi endulo iphathi e-revolution yiphathi ongasuzepho kuyidla nje ngokubona ama-twitter emaningi usibona abantu hhayi vele sesishaye kwadlula hale ingungu leyi angazi isigogo sangibona isigogo senyamazana bani ayidabuke ngitho yakhale khale kakhulu sikhalakhala sibi kakhulu bona nto izadabuka but uzabona phela iloku ihamba phela kundukundu kundukundu avele asipheli umoya mani ubona sambeni sibona
Baba Ndlovu siyazi ukuthi uyancintisa lawe kukhetho lwamakhansila kobulawayo uhamba njani umkhankaso njalo kuyini okuthembisa abantu abazavota
umkhankaso wethu-ke kwa-8 kobulawayo hayi uhamba kuhle sikhuluma kunje nje siyabhoda sifaka ama-posters ke kwa-8 ngubo yenjamzilikazi Stone Grove le-Paperfields nge-Saturday sizenza i-official launch ye-campaign emagrawundi ngengubo yentsha e-bus stop nxa usanda kudlula evali khona phanalongu luveve rod
baba chuma
ngizwe umalume wami lapho esithi uyakhankasela uba ngukhansela njalo bayalontsha ngesaturday befuthi ngizwe ukuthi kanti malume kuyabe kule nyama yina sengiqala ukuwosa vele funa ukubuya kwabantu bakhokho bazizowosa lawo kanti mna ngigqoke yami iligali ephelelileyo sibilii eZANU-PF undiyiqethanyana le nyama lami ngizilele ngitshaye phasi malume
umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU-PF ubexoxa endawonye loncintisa kukhetho lwamakhansila kobulawayo emele ibandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Edwin Ndlovu kwanele likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30 yimi uNtungabili Nkomo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.